Baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 8 kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sithi thina umeya yena uHebert Gumba kanye lamapholisa abo kufuze behlale phansi bebone ukuthi thina sisebenze njani, bengasithinti ngoba bona babe senza umsebenzi wabo, kodwa umsebenzi wabo awutsho ukuthi kufuze besitshaye. Lathi thina nxa sithatha indaba zethu akufuzanga sithinti ngoba lathi siyasemsebenzi.
Intatheli izindaba zifola zitshengisela edolobheni leHarare sikhonona ngokuhlukuluzwa kwazo ngamapholisa lapho ziqhuba umsebenzi.
Ele kuyabe kungalunganga ngoba into nxa zinikwe abantu ukuthi bencede kufuze banike bona abafanele ukuthi baphile. Athina ngapha ema-consult akuzange kuthole lutho.
Inani leziphathamandla zikahulumende ezibanjwa ziphambula uncedo okumele luphiwe abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho, lokhu liqansa. Odokotela bamazinyo bakhuthaza ukuba kube lo mkhuba wokuhlolwa kabili ngomnyaka, kungakhathalekile ukuba abantu bengabe bebhekane lenhlungu kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intatheli izindaba zifole ezitshengisela edolobheni leHarare namhlanje zikhonona ngokuhlukunyezwa kwazo ngamapholisa lapho ziqhuba umsebenzi kulandela ukuhlaselwa kwehofisi yabomsakazo we-26-3 chat ngamapholisa kanye lawekhansili yeHarare ngolwesihlanu olwedluleyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli izindaba zifike emahofisini kameya weHarare umnumzana Herbert Gumba lapho ezimqhubeze ugwalo lwezikhalazo zazo zaqhubeka zafola ziqonde enkambeni yamapholisa eHarare Central lapho ezidibane lembila zithutha amapholisa ezivimba ezama ukuzalisa kuyabona u-officer commanding Harare District. Lokhu kulandele ukuhlaliswa enkambeni yamapholisa okwamahola angaba mabili. Intatheli izindaba zingakatholi usizo ku-officer commanding Harare, yena ucine ekhulumisana lazo wamukela ugwalo lwezikhalazo. Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisakhulayo e-Young Journalists Association yoja umnumzana Leopold Munende obese kutshengiseleni lokhu uthi inhloso ibingeyokuthi intatheli izindaba zihlonitshwe amalungelo azo okuthi zisebenze zingahlukunyezwa.
Okunilethalapha ukuthi sesibone amapholisa awekhansili lawezetherapy echaya untatheli izindaba. So lapha sizoveza ukukhonona kwethu ngendlela abasiphatha ngayo thina intatheli izindaba. Sithi thina umeya yena uHebert Gumba kanye lamapholisa abo kufuze behlale phansi bebone ukuthi thina sisebenze njani, bengasithinti ngoba bona babe senza umsebenzi wabo, kodwa umsebenzi wabo awutsho ukuthi kufuze besitshaye. Lathi thina nxa sithatha indaba zethu akufuzanga sithinti ngoba lathi siyasemsebenzi.
Enye intatheli izindaba ebikhona kulokhu kutshengisela unqobancube ubekhonona ngendlela abaphathwe ngayo eHarare Central ngamapholisa.
Njengentatheli izindaba lapha eZimbabwe sibona ukuthi besikhangelele kakhulu ukuthi ukubuya abayithi new dispensation uPresident Emmerson Mnangagwa kuzabe kulula ukuthi sisebenze, but into esiyibonayo manje ukuthi akulanto etshintshileyo. Lokhu kubonakala ukuthi ama-journalist entatheli izindaba ziyahlukunyezwa ukuthi zenze umsebenzi wayo. So into esingayikhangeleliyo kakhulu sikhangelele ukuthi khathesi sokulabo social media sokulabo ukuthi ama-platform ahambise imbiko ngendlela elula. So into esingayikhangeleli kakhulu ukuthi sibone ukuthi ama-journalist ahlukunyezwa, sikhangelele ukuthi lizwe litsho ukuthi sikuthi new dispensation. Into esingakhangeleli kakhulu, into esizisa ubuhlungu ukuthi lokhu sisebenze njani kuleli lizwe, sisebenze njani ukuthi abantu bezwe ukuthi kuhamba njani ilizwe, lungiswa njani ilizwe, lifa ngaphi. So into esibona ngayo ukuthi isisase kachana kakhulu ukuthi sibe le freedom yama journalist, sibe le freedom yentatheli izindaba.
Umeya weHarare umnumzana eBetkumba uthi izehlakalo zokuhlukunyezwa kwabantatheli izindaba silihlazo.
We are expecting that this month of April will be receiving a report. There is a report that should be coming.
Ikhangelele ukuthi kuyonale inyanga sizethula ugwalo olulempumela yophenyo lwethu njengekhansili, njalo kuza kuba lolunye ugwalo olulempumela yophenyo lwamapholisa ezetherapy phezulu kodaba lwesehlakalo esenzakala emahofisini entatheli izindaba. So amagwalo la mabili sikhangelele ukuthi ekupheleni kwayonale inyanga sizalipha ugwalo lwalokhu esiyabe sikutholile.
Kodwa umnumzana Thabane Mzila isakamusi Harare obone intatheli izindaba zitshengisela uthi uhulumende kumele afundise amapholisa lapho kuphela khona amandla awo.
Hawu abana amapholisa nxa seyenza so manje sebedelela kakhulu sibili, ngoba ngeza ukuthi athi thegasi uyijikele ofisini yabayintatheli izindaba vele akwenzi, akusonto abangayiyenza sibili, okay, kudelela sibili okunye sokungaphezu kwamandla. Sithemba kukhona sibili okuzayenzakala lawa amapholisa lawa ebanje sibili, ngoba hhayi akulunganga sibili.
Amapholisa kakhansili yeHarare esebenza ndawonye lawe Zimbabwe Republic Police iZRP ahlasela umsakazo ebulenjini we 263 chat ngeviki edluleyo, ngoba bethethe imifanekiso yawo echaya abaphila ngokuthengisa ezikini yedolobho okwenza bathela intuthu ehitshayo ethe gas emahofisini la. Lokhu kushiye inhlanganiso ezimela intatheli izindaba zikhonona ngokudlongudlongo kwamapholisa obenza umsebenzi wabo ube nzima. I-Studio 7 yehluleke ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi ngalolu daba. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Inani leziphathamandla zikahulumende ezibanjwa ziphambula uncedo okumele luphiwe abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Lokhu liqansa. Ngakwelinye icele, inani labehlelwa ingozi yaleli zulu abalokhu bedinga uncedo lalo liyaqonga. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla yeSilver Stream lapho okumele kufikele khona ukudla lolunye uncedo eChimanimani unkosazana Christine Chitema emiswe emthethwandaba ngecala lokuntshontsha impahla eyayimele iphiwe abantu. Ukuthi ngeviki edluleyo kulabanye njalo ababili ababotshwe eRusape ngemva kokutholakala belempahla eyathengelwa ukuthi ngeyayimele iphiwe abehlelwa ingozi yezulu, kodwa bona bayiphambula. Ukuthi ngempela sonto kulomunye umchayeli obethwele impahla ebimele iyephathisa abantu, yena wamisa ibhasi ebizidlulela wacela ukuthi imthwalele limpahla, kodwa umchayeli wahle waqonda enkambeni yamapholiswa wabotshwa lundoda. Bona abehlelwa yilingozi kakhulu abangaveli eChimanimani kodwa abafinyelelwa yilingozi bathi uncedo abaluboni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seMakoni South unkosikazi Loveness Makaure. Waqala ngokumbuza ukuthi uhamba njani ukuthi abantu bazincede ngokuphiwe abantu abadinga lolu sizo.
Hayi vele kuyabe kungalunganga, ngoba into nxa zinikwe abantu ukuthi bencedwe kufuze banikwe bona abafanele ukuthi baphiwe.
Kodwa bayathola yini abantu?
Thina ngapha emakoni South akuzange kuthole lutho.
Liphila njani manje khona ngapho nxa lingatholanga lutho?
Abantu bapho ngikuncedana nje.
Bancedana njani?
Njengezindlu khona sebesakha lamabhanabo lawa bayakha. Ukudla kuyancedisana, abantu bayaphanana.
Kodwa luvela ebantwini ke abaphathisayo abafana lenhlanganiso ezijeneyo, kuyafika yini ukudla okukhona?
Hayi, ngapha uzange kubuye lutho.
Bonabo batho ukuthi bayakha, ngabantu abazakhelayo yini kumbe bathola uncedo?
Hayi, bazakhela.
Uncedo akula ngitsho eselulutholile?
Hayi, akula.
Ye, manje izikolo ke bayahamba abantwana ezikolo?
Hayi abantwana bayahamba. Kathesi lo mfula lo awugceli abantwana bengahamba esikolo hayi kathesi soku right. Abantu sebezihambela kuhle sebechapha.
Ye kodwa sike sezwa uhulumende esithi bonke abathintwa ile ingozi bazaphathiswa. Lina bakhona selike lababona yini abaphathiswa?
Hayi azizanga sibabone. Abakabuya ingazi kumbe bazabuya kodwa kwakathesi abakabuya.
Wona umonakalo unjani lapho khona wena?
Hayi ubukafanani la ngalelo kuzini ekipinge ngale ngapha bekungani kungconyana
kodwa izindlu zona zadilika yini?
Ye zadilika izindlu amabhani ama-toilets.
Unkosikazi Loveness Makaure sakhamuzi seMakoni South ubexoxa ecingweni leo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eMakoni South eManicaland. Ikomiti eyakhethwa ukucubungula udaba lwamalunga edale lephalamende abikwa aphatheka kunkohlakalo kunkampani yeWange Colliery namuhla yenqabele omela izengeza West kuleli dale umnumzana Job Sikhala yena oligqwetha ukuthi amele abanye bakhe kulolu daba. Amalunga la aye kukomiti yeMines and Energy abalisa umnumzana Themba Mliswa wayengumgcini sihlalo wayo. Umnumzana Leonard Shikomba webandla lezanu PF omela igogo eKabuyini. Umnumzana Anele Ndebele weMagwegwe, lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda weBinga North, bobabili bengabe bandlale MTC. Umnumzana Sikhala ubefuna umela umnumzana Ndebele lo mnumzana Sibanda kodwa watshelwa ukuthi angeke akwenze lokho ngoba laye elilunga ledale lephalamende. Uthi uzakhweza udaba lolu emthethwandaba ophezulu owe High Court. Udaba lolu luzaqhubeka kusasa lapho isiphathamandla seWange Colliery umnumzana James Goddard akhangelelwe ukufakaza. Idale leli liphinde lacubungula udaba lokuthi kungani amakhampani encingo zabo makhalekhukhwini ekhuphula imithelo. Ibhanga elikhulu elereserve lithi akufanelanga imbadalo ibe ngamadola emelika ngoba balutshwana abawafinyelelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba lilunga ledale lephalamende.
Ungakhangela ekupheleni komnyaka wona lawo makampani anjalo babeleta ukuthi sithole inzuzo engaka kumbe iprofit engaka. Iprofit yakhona beyizuza ngokuncindezela abantu xa imithelo kumbe indleko kumbe intengo zabo ziqanta ngalolu hlobo. Kutho ukuthi ngenye indlela le nqubela phambi le ntuthuko iyafa ngoba abantu asuze bakwenelise kona lokhu. Ezincingo ezokwenza amabhizinisi xa ungasela mabhizinisi ungasela ncingo abantu bezakhunisani la mabhizinisi lawo azakuphi. Hhayi loku yikubulala abantu kodwa ngini ngamafitshane akunani ukuthi basebenzisa idola kumbe ini. Indaba ivele isekutheni ngabe kukhutha lona ibond sikhulume ngeyusa lelo umuntu-ke ephethe iyusa ukuma ngeyusa iningi labantu liphethe amabhondi libe kakuhlangana amanzi le-oyili yiludu besilalo kuleli lizwe.
Ye ngezinye indlela uyavumelana ukuthi akumelanga imbadalo yemthelo ibe ngemali yakwamanye amazwe ngoba iningi aliyifinyelele?
Ye liqiniso lona lelo kodwa-ke la njengengxenye kahulumende benzani ngakhona lokhu okwenza ukuthi abantu bangayifinyeleli leyo mali kuthi vele ngayikho kulesi khamazo semali le outal ibhondi kabakhuphe ibhondi. Idola lemelika lizabambeka lingabanzima ukutholakala kodwa liyabe lilinganisa wonke umuntu ngoba i-20% nalayitshoyo ngabantu abaphezulu kakhulu 80% ngabantu abangelalutho. Manje bafakelane enkingeni abantu kungangcono abalutholane bangene enkingeni abaningi baphathwe ngcono. Ngivumelana laye kodwa la uyingxenye kahulumente vele kabakhuphe ibhondi Mahlabe Zulu bangakhuphe ibhondi sizatatarika siqalisa kodwa ekugcina wonke umuntu uyabe phethe imali kuyo.
Ukuhluza lolu daba ephalamende ubona kuzanceda yini umphakathi?
Ukunceda kuzanceda ngoba yonke into ekunye ephalamende kumele incede uZulu ongasala nje ukuthi kuzakwenzakalani ngale kwakhona ngobana yizo izinto phela lezi ezizadala abantu ekugcineni bayekele ukusebenzisa indlela zona lezo njengoba ngithile engxa yabanye baze bazivuyelele nje ekubhaleni iy'ncwadi ngoba kuyabe sekulula ukuthi uthumele incwadi kulokusebenzisa iy'ncingo lezi. Ngibona ngathi kulungile ukuthi into zonke kungabe nento efihlwayo ngakube sobala umphakathi amahlabe ezulu bakwazi ukuthi iphalamende le ngeyabo ikhuluma inhlubo zabo ukusa kwamalanga hhayi khona ezabalutshwane.
Lo mnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba lilunga ledale lephalamende sixoxela ekwabulawayo. Live talk lamuhla sicubungula ukunanzwa kwesiga sombhoqazwe sakwele Rwanda ekulwisaneni okwaqhamuka phakathi kwabesihutu labesithuthu ukuthi eleZimbabwe lona lingafundani ngokuxolelana nengqubekela phambili eyabakhona ngemva kwalesi siga. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abayisikhombisa babikwa befile kudlakela oluqhamuke ekulwisaneni phakathi kwabezomvikela labakade betshengisela kwele Sudan ngempelansonto. Abayisithupha bafele esigodlweni salelo ilizwe iKhartoum, lapho abantu abakade betshengisela besithi umongameli Omar al-Bashir ngehle embusweni ngoba esehlulekile. Oyedwa utshonele esabelweni seDafur. Abenhlanganiso yomanyane wamazwe omhlaba be-United Nations sebethule isicelo sokuthi amacele amabili alwisanayo edolobheni le-Tripoli kwele Libya ake ame okwamahola nje amabili ukuze kuhlengwe abalimeleyo nokunika abantu makhaza ithuba ukuthi basuswe endaweni ezilempi. Amasosha asekela uGeneral Khalifa Haftar akhanya efuna ukuhluthunela inhloko kahulumende Kafayez Sarraj intambo zombuso lanxa kunguye osekelwa ngomanyano we-United Nations. Odokotela bamazinyo bakhuthaza abantu ukuthi babe lomkhuba wokuhlolwa amazinyo kabili ngomnyaka kungakhathelekile ukuba bangabe bebhekane lenhlungu kumbe hatshi ukwenzela ukulondoloza impilakahle. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Odokotela bamazinyo benza linkuthazo ngenhloso yokulondoloza impila kahle yamazinyo abantu bengaze babuya kibo lapho sebesebuhlungini ngoba umuthi wezinyo kungasulikhipha kodwa zikhona ezinye indlela ezokuvikela inhlungu zezinyo. Unkosikazi Pamela Nonkululeko Nyoni Mbambo ongudokotela wamazinyo kobulawayo ufundisa uzulu ngempila kahle yamazinyo.
Ukugcina kahle amazinyo ethu kuqhakathekile ngoba imkhuhlane eminingi eyakhanya emlonyeni. Ukuhlanzeka kwamazinyo kuyancedisa ukuthi amazinyo ephile kahle. Ukudla esikudlayo kuya-affecta amazinyo lomzimba wethu nje jikelele. Okuqhakathekileyo emlonyeni, umlomo womuntu wonke ulamagciwane. Amagciwane lawo la ayabe efuna ukudla. Kodwa singawastava lawa magciwane kumbe siwancitshe ukudla ayafa kumbe engamemetheki. So kuqakathekile ukuthi amagciwane lawa singawanika ukudla. So thina njengabodokotela sabe sirecommenda ukuthi umuntu evisite udokotela wakhe every 6 months ukuthi ehlolwe amazinyo akhe.
Uyaqhubeka njalo udokotela ethi amazinyo aboliswa yikungaxubhi kanye lokudla esikudlayo ikakhulu okulethukela.
Amazinyo aboliswa yikungaxubhi lokudla esikudlayo ikakhulu ukudla okulethukela. Amagciwane asemlonyeni athanda ukudla okulethukela. Swe engadla ithukela lana namagciwane anje sithe ayahamba lawo esambuzini. Engahamba esambuzini abesekhipha okunjenge-asidi lebhatri lelana elidlayo. I-asidi leke asadla ibhatri lapha idla amazinyo. Besekusiba lesikhala esincane. Ungayekela ukuhamba kudokotela isikhala lesana siyabe silokhu sikhula. Okuqalisa isayini ebuhlungu yakhona yokuqala yokuthi uye udla into eziqandayo, ama-ice cream, amanzi aqandayo, uzizinyo lakho lingaliyaqaqamba kwemzuzwana lithule. Kuye phambili usunatha okutshisayo itiye kumbe isitshwalo esitshisayo uzizinyo hayi alisavumi.
Uyaqhubeka njalo udokotela eseluleka uzulu ethi umuthi wezinyo akusokulikhipha kodwa zikhona ezinye indlela.
Abanye bayabuza ukuthi umuthi wokulapha izinyo yokukhipha na? Hayi, umuthi wokulapha izinyo asiwokukhipha izinyo. Kuthiwa ngesikhiwa prevention is better than cure. Amazinyo ayaklinwa, amazinyo ayafilwa, amazinyo ayafakwa Lama implants wona la siwabona ukuthi nqa umuntu eqhamukela ithambo la yafaka insimbi. Le mazinyo yena khona ama implants. Siyafaka ama artificial teeth. Imkhuhlane enjengabo diabetes siyayithola la emlonyeni. Ama sign akhona ayebe khanya emlonyeni. Ngoba nqa umuntu ele diabetes phela nti uvela igazi lakhe lelechukela. So abantu abale diabetes bajala ukuhlutshwa izinsimbi. Lamazinyo ayaqhegana. So kumele laba bebe ngabangani bakadenti. Izinyo liyabulala. Eminye imikhuhlane yabiqazisela ezinyweni. Ithumba lingabuya njengemhlathi waphansi liyakwanisa ukubuya emphinjeni. Livala umphimbo umuntu ecine sesifo. Ikhensa iyatholakala emlonyeni la. Abantu abalalwazi oluningi lapha, especially eZimbabwe yethu. Yikho abantu abaningi bethanda ukukhipha amazinyo. Ukuxubha amazinyo sikuqala nxa izinyo limila. Umntwana roughly ele 6 months. Unina usemele aqalise ukuxubha amazinyo. Masizifundise nini ukuthi kuqhakathekile uya kudokotela ehlolwa amazinyo ethu. Lokuxubha amazinyo every day. Ekuseni ungadla i-breakfast lantambama usiyalala. Abantwana abancane sibalimithe ubanike izinto ezisweets.
Unkosikazi Alice Sibanda, ongomunye wabalohlupho lwamazinyo, uthi yena wasebenzisa izihlahla eziningi ezama ukwelapha izinyo, kodwa wagcina esiya esibhedlela.
Mina ngomunye wakali hlutshwa lizinyo. Ngangixubha nezihlahla zonke, xubhe nomchemo, ngixubhe ngepetro, kodwa la ngihlule ngaze wagcina sengihamba esibhedlela. Esibhedlela bafika bangikhipha. Bathe sebengikhiphile basebengi-advise ukuthi ngibe ngixubha every day, ngivuka, ngiqeda ukudla, ngixubhe. Ngilala ngixubhe, kodwa mina angikwanisi ngoba ngisho nasemsebenzini ngikwanisa ukuvuka ngixubhe lokuthi ngilale ngixubhe. Cause yikho engithola khona isikhathi sokuthi ngixubhe. So angingazi ukuthi ngiyenza njani ukuthi emsebenzini ngoba ngeke bangivumele ukuthi ngiyetshona sengixubha. So yinto esika ibe nenkinga manje phezu kwamazinyo ami ukuthi sezaqalisa ngoba vele every June kumele ngihlangane lobuhlungu namazinyo.
Odokotela bamazinyo baxwayisa uZulu ukuba azifundise umkhuba wokuhlala esiyahlolwa amazinyo langaleso sikhathi engabuhlungu ukuze benqabele umkhuhlane wamazinyo. Bathi umkhuhlane wamazinyo ulakho ukuthi umemethekise eminye imikhuhlane enjengemvukuzane loba ichukela. Kungakho bakhuthaza uZulu ukuba alondoloze amazinyo ehlanzekile ngokuxubha kabili ngelanga ekuseni lengemva kokudla kwantambama omuntu esesiyalala. Kanye lokuhlala uhlolwa ngudokotela. Baqonqosela elokuthi umsebenzi wabo asiwo wokukhipha amazinyo kodwa ukulondoloza impila kahle yawo ngokuzababona lalapho engabuhlungu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu eleChicken Inn ilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastlelake Premier Soccer League ngemva kweviki esibili emidlalo yalonyaka. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo, uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu leChicken Inn lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo loba nje lilingene ngemiklomelo lamaqembu abalisayele FC Platinum kanye lelewange womathathu ele miklomelo yesithupha ngoba lona lingakahlohlwa kumidlalo yalo eselidlale lonyaka. Kumidlalo yabo emibili abafana bakaJoey Antipas banqobe iqembu lezePC Caribbean leyada nge2-0 kuthi ele FC Platinum lona emdlalweni walo wokuqala linqobe leHarare City nge2-0 kwathi kwesibili linqobe leTriangle nge2-1. Iqembu lewange lona lichaye leyada nge2-0 emdlalweni walo wokuqala kuthi ngempela viki edlileyo lichaye leDynamo nge2-1. Iqembu leChicken Inn lige laphakamisa isicoco sePSL ngomnyaka ka-2015 njalo lo nyaka lithenge abadlali abambalwa kuyindlela yokuzama ukuhluthuna isicoco kuqembu leFC Platinum lona eseliphakamise inkezo yePSL eminyakeni emibili edluleyo. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leChicken Inn lizadlala lele Dynamo sokumdlalo olakho ukupha isibonelo esokuba lizimisele kangakanani ukuphakamisa isicoco. Yikanti leFC Platinum lona lizadlala leqembu elingene lo nyaka kusigaba saphezulu elemushawani Stars. Good Mthele wange lizemukela iqembu lenkezi Platinum Stars ngasemalahleni. Umdlalo obekuyiwo obukhangelelwe ngabaningi ngempela viki edlileyo obuphakathi kweqembu leHighlanders leCapes United uphelezi umjikelo obhanqa 0-0. Njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu utshele intatheli zindaba ukuba uyasuthiseka ngendlela abafana bakhe abadlale ngayo kumidlalo emibili yasebeyidlale lonyaka.
Ngiyathokoza kakhulu ngendlela esesidlale ngayo kumidlalo emibili esesidlalile. Njalo ngilethemba elokuba ngesikhatshana esilandelayo abafana bazabe sibeqine njengabanye abadlali abamaqembu aqhube kuhle emalungiseleleni abo alonyaka.
Sikhangele umdlalo wokugijima. Umjaho walonyaka we-PPC Matopos 33 mayela ungenwe ngabadlali abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu. Njalo abanqobe lonyaka ngabathi u-Andrew Chimbitikayi weqembu le-Black Rhinos kucelela besilisa kuthi kucelela besifazane kunqobe uChietsa Chokore. Bobabili laba yibo njalo abanqobe lanyakenye. Ekhuluma phezu kwenani labadlali eliyala lokhu likhula isiphathamandla sebulawayo Athletics Board uManuel Mpofu uthe ikusasa yomncintiswano we-PPC Matopos 33 mayela indle kakhulu.
Ingumela phambili sengiyibona ikona la. But uyabona imidlalo anti. Labele kunizithuthuka nikhamba lebuyo lomnyaka lomnyaka. Ungakangela inamba yabantu. Kasi umdlalo lo, sathi asethu labantu abayi 400 kuphela. Mina kwalandelayo saba ku 500, mina kwalandelayo saba ku 700, mina kwalandelayo saba ku 1000, mina kwalandelayo saba ku 1.5, sangena ku 2000, 2.5, sangena ku 3000. Kade sengingenile ku 3.5.
uChimbitikayi loChokore bathole inkulungwane ezintathu zamadola ohloko lwe-RTGS ngemva kokuba abasekela ngemali yabe-PPC bengezelele imali njengoba nyakenye abanqobileyo bephiwe inkulungwane eyodwa. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo ngingujoseph Njanji.
Kusenjalo, uhulumende wakwele-South Africa uselaye izikolo zikahulumende ukuthi zemukele abantwana bakwamanye amazwe abahlala kwele-South Africa. Asizweni lolu daba kuBenedict Nhlapho ekhonale e-South Africa.
Embikweni wethulwe lugatsha lwezemfundo kwele-South Africa, umphathintambo walolu gatsha uNkosikazi Angie Motshekga uthi bafinyelele kulesi sinqumo kusetshenziswa umthetho wezemfundo uthi izikolo kufanele zivume ukubhalisa umfundi ongelayo incwadi yokuzalwa. Abese kutazwa ukuthi ayilungisa leyo ncwadi ayibuyise phakathi kwenyanga ezintathu. Lesi simemezelo umphathi ntambo Motshekga athi sesedluliselwe kwezemfundo zonke elizweni jikelele. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda uthi inhlanganiso yakhe yabhalela ugatsha lwezemfundo ikhalaza ngokwalelwa kwalaba bantwana ukufunda ezikolo zikahulumende.
Siyazi ukuthi kakupheleli lapha, kusise nomsebenzi omningi okufanele wenziwe ozosisiza ikakhulukazi ekuthini sibone ukuthi izikolo ziyalandela lomthetho nalesi simemezelo. Njalo nama Department of Education asuka kuzifunda nawo ayenza ngokufanayo. Kodwa siyajabula kakhulu ukuthi ekugcineni ingane zizokuya esikolweni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lesi yisombululo sohlupho olukhulu kakhulu olukhona.
Kulabantwana abaningi ababuya eZimbabwe abalapha eSouth Africa abayahluleka ukuthi bangene ku-grade 1. Amanye ama-requirements kababi lawo ngendaba zokuthi kabalawo ama-birth certificate, kanti futhi kulabanye abaku-grade 12 abehluleka ukubhala. So sithemba ukuthi umthetho lo kumbe lokho sokhunywa nguminista kuzanceda kakhulu.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Eden Dumiso Gama laye uyalincoma inyathelo likahulumende leli.
Kukhombisile ukuthi i-ANC nayo iyasicabangela. Amanguni kamzilikazi asuka khona la KwaZulu. Inkaba zabo isemkhulu zila, ezabo khokho babo zila. So nxa uzongibulala walise yami ingane ukuthi ifunde. Angazi ukuthi kuyabe kuchaza ukuthini ngoba mina vele ngwala.
Kulezi nkulungwane zabantwana abadabuka eZimbabwe abazalelwa kwele South Africa ngabazali babo abangalancwadi zokuba selizweni, labo bahle bangena kusimo esifanayo. Abanye ngabeza labo malayitsha bezohlala labazali babo kwele South Africa bengelancwadi esemthethweni. Iningi lalaba kugoqela labavela kwa
siyabonga Benedictine Hlapho olivalelisayo ngosithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.